Ngigcina amasiko
akwethu.
Ngiyalamukela kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami umthembo othembayo uGibbs Dube. Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, silomama unkosikazi Matilda Dube ongukansila sixoxa ngezamasiko. Ye, asiqhubekele phambili ke mama. Khonapha ukhuluma ngokuthi umuntu wayesithi nxa esiyakwenda alaywe kube lemithetho yonke leyo, njalo lokunye okuhambelana vele lo mtshato. Ye, ngena khonapho.
Sithina sathi sithi nxa siphuma sisiyakwenda sihlalele nabogogo ethithi bakulaye bakulaye ezikhilendeni bekuthela lo engenziwe ukuthi ngisisisizanele kube yithathi sisenze ukuthi konxa emfileni ikhuluma nanga uzukhale bakithi esiyakwenda yikho kwakuwumthetho okuthi lalo basifika khonale sushithi enzekakikani naye.
So khonapho nxa sikhuluma-ke kuvuselelwa njani khonokho mama, kumele kwenziweni?
Ngaphandle ukuvuselela kwakhona ngaphandle kokuthi iguma lakhona abanye basesendawo umthetho wamasiko thina aloku abadala babengazelani le mali bazonampakazeyizifa khonokhwani ukuthi kwakusithweni angikwazi kodwa babengazeleke ngaqali njalo umalikazana babesiyahlala kwenye indawo umalikazana baphilele bodwane ngakho ukuthi umalikazana ngaphiyathika la ukhangele ukuthi kwenza njani ukhangele ukuthi izithwala zenza njani zichitheka njani isitheko sikhangiwa njani hhayi isintu sasingakuvumi into kwakuthiwa kuledale amadala besiyazihlala ledale na
ye qhubeka mama qhubeka sibili abantu bakuthakazele okukhulumayo qhubeka
mama kuledale sesisihambisa kwezindlu edale naye abafana nabo bayekuhla bebodwa ngale njalo khona khona osokusenza baba ukuthi abafana sigqe kuhlezi ekhithini lamankazana yikho osokubangela izinto ezimbi ukuthi uzosethi abantwana bamithiseni ngoba bezagcina kukhanisana emhlaleni ngaphele sifike kuhlala kahle abantwana behlala kabi abafana bengabekhaya sebedinga bebona into ezingaqondanga ukuthi bazibona kahle abafana babesiyahlala khatshana le isiyahlala nabo babedaleli engabafana sizithina sisaphila ekayakhoyo sithi yamhlabe sithi yalibiza uzothi njengomntwana eyindela kwezivane elafunda kuhla khona khona uyazitshela lelo lokumfana kumbe sekukhombiswa kwezivane lo uvele isikwazi ukuthi ngoba wathi manje kade sihawa kwathiwa child abuse siyabona so i-child abuse kumele azikhiphile lapho afuna khona bathiwe thina sasithina sikhomba ubaba uyake ekhulume ukuthi kokwamzela afuna abakwezivane abalazithanda baze bagiga bengalazithanda antiyabona into eyayiaekuthengiswa abanankomo abanazithala
ye so zikhona boqhubeqhubeasibilma ye
abanankomo abanazithala uzafika udleleni kumbekobani abantu bakhona bayavuka ukuthi bayavuka bevuka njani but batho ukuvuka zebuhlungu ukuthi kobani bayavuka angifuni into engentela khona namajaha ayekhula aze akhule amantombazane awakhathesi baba awasakhuli ngendlela efaneleyo abantwana sebekhuliswa ngabesilisa abesilisa umntwana wayekhula aze akhule futhi ajiye ukwenza umntwana asejile nawe uzosethiwa umntwana asekhulile nawe uyenze isintu sekhaleseukuthi umntwana asekhulile uyenziwani manje abakhathesi vele uyabengazazi lokuthi umntwana ekhulile kumbe kuyasekhenicelana ukuthi ngakhula uyenza so kule yenze so asazi
hayi-ke lamhlanje
umthetho wesintu
ye umthetho wesintu uthi
umnandi kakhulu nxa ungayilandela liyilandela egumeni iguma lakhona liyabe lipholile lizokuhlonipha lihloniphe kakhulu njalo abantu besidaba babulemhlonipho ukuthi ha kobani hayi bafana ngomuzi yani ona ngenxa yembeko eyakunayo egumeni usuke layo uhlala labantwana batsho ukuthi lokhu akwenziwa lokhu akwenziwa lokhu akwenziwa
hhayi-ke siyakuzwa kansela inkosikazi Dube khona ngapho-ke insiza sibonge kakhulu ukuthi sibe lani ehlelweni lolu namhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke siyabonga kakhulu lingadingi
hayi lami ngiyabonga lami ngiyabonga sibili kakhulu
hhayi-ke isikhathi asisavumi okwanamhlanje sima lapha uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke beli lami umthembo osithembayo uGibbs Dube bengixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ukansila wakhona ngale eward 7 einsiza asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo
Salulandela,
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 Salulandela,